nxa kuyikuthi kukhona odube elizweni umhlambi kumbe singathi uzilukazi weZimbabwe nguye ololwazi olukhulu kakhulu ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi kulungiswe iy'ndubeko lezi nhlupho eziyabe zikhona elizweni. Ngaleso sizathu kutho ukuthi akudingeki ukuthi kube khona umbiko nxa kuyikuthi kukhona okuhluphayo elizweni ovela kubani nakubani, ngoba wonke umuntu owenza ezombusazwe ubuswa nguzulukazi weZimbabwe. Ngalokho uzulukazi weZimbabwe akameleli bani ukuthi alungise izinto zakhe zeZimbabwe.
Kulo umbiko lithi uMnumzana Chamisa uthi kamnanzi uMnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli ukuthi u-illegitimate. Yilo leli bale lokho elisimangalo yini?
Ye, kathangithi uyabona ukuthi laye uMnangagwa usevuma manje ukuthi u-illegitimate, uyazi ukuthi useqalise into ezifana labo Pholadi ezinjalo ezitshengisa ukuthi uyavuma ukuthi kukhona ukusilela kwe-legitimacy azama ukuthi akuthole ngokuhlangana nalaba bantu. Kodwa ngeke akuthole phela, ngoba uzakuthola kuphela nxa ehlangane lalo wamjenjela ukhetho. Siyabona lokuthi umkhonomi lawo uyaphitshaka kabuhlungu ngokuthi uthi kawusukumeli phezulu ngendlela yokuthi osomabhizimusi labanye abakwanisa ukufaka kumbe kuletha imali kumkhonomi kabamthembi uMnumzana uMnangagwa ngendlela yokuthi engakhethwanga kahle efakwe i-constitutional court. Aphekele ukuthi uhulumende nxa efuna ukulungisa ezomkhonomi abe nguhulumende okhethwe ngabantu njalo owesaba ehlonipha imithetho yelizwe, uhulumende otshontsha ukhetho nguhulumende ongesabi njalo ongethukiyo nxa ukhulunywa ngomthetho. Ngakho-ke labo somabhizimusi babe sesaba ukusendela eduze layo, ngoba ngabatshontshela nje babathathela izimali zesabo engesabi lutho nje.
Sibonile ukuthi kuke kwaba lokuxokozela phakathi kwebandla lokulwisana, kuhamba njani kubandla kathesi?
Angizange ngikwazi ukuthi kube khona ukuxabana kumbe ukungazwani phakathi kwebandla. Ngiyazi ukuthi thina ibandla lethu libele ukubambana okukhulu kakhulu. Kuye kwenzakala ukuthi lapho silo mhlangano yethu kukhona abantu abathunyela ibandla lezanu besebenzelana ndawonye labo khuphe kwathiwa bazophazamisa umhlangano wethu behluleka. Kodwa akubanga lokuxabana phakathi kwebandla lethu. Ngiyabe ngiswele ukuthi kungaba ixabana phakathi kukabani lobani kubandla le-MDC.